ama-tourist ngingaze ngithi ayabuya okweneleyo. Buyadobhakala nje wona ama-one-one afikayo, abakhona nje kalutshwane ngama-holiday, nibade kwi-Easter kunje. Babebuyile bekhona, but babesikhathi kathesi hayi ade ngakaphiphi lo khane sujwayele ukuthi uphiphe efike ukuthi ibhizinisi ikhanya ihamba isiya phambili ngoba amakhampani abaningi ithole ukuthi angisiretrinte abantu sehlale ezinye izinyanga ukuthi abantu abaholanga bakho linyangezayo ulamaola business okuyisayini ukuthi akuthi ama-tourist ayethile akazuyi ngokuningi babesikhangeleleyo.
Abantu abathengisayo njengalabana abathengisa okubazwayo emgwaqweni labathengisa impahla ezijiyeneyo bathola yini inzuzo?
Abatholi lutho abantu abathengisayo ngoba sihlala sihlezi labo abantu labo sikhulumisana labo izikhathi zonke sibili, akunalutho esingalithi nabaluthola ngoba baswela sibili. Uma kwakhulumisa labo ukuthi kubhizongana nephasi yamadoda bathi hhayi akunalutho sesihamba nje ukuthi nje indawo yethu esiyijwayeleyo esavele siphila ngayo, kodwa hayi akulalutho abalutholayo oluyangathi into zabo ezibazwayo lezo.
Sike sezwa
awela nje ngamalanga
ngemva kokuthakazelela umkhosi welanga lokuzalwa kukamongameli khona ngapho sande kudlule Victoria Falls, babe sithi idolobho lelo lizasala selingcono. Kwayenza umehluko yini?
Hayi akulamehluko owenzakalayo. Umehluko wabakhona kuphela ukuthi wakulabantu abaningi, kwathenga ukudla emashophu kuphela, kodwa okokwebhizinisi akula bhizinisi wayishiya ikhona ngoba abantu abathiyeni wedolobho selibuyele emva kakhulu futhi kunalokho elibatheleliko khona.
Kuyini okumele kwenziwe ukuthi umnotho welizwe uthuthuke?
Sekusiba yindaba enkulu kakhulu leyo ngoba umnotho welizwe awuthuthuki lapho onganithiwa into zimangakuhle zacaca elizweni. I think okudingakalayo sibili ukuthi kuhlale phansi uhulumende ayenze ama-policies akhe azaba user friendly kwamanye amazwe ukuthi kusebenzeke. Umbuzo amazwe angaphandle abe lethemba lokukholwa ukuthi ukusebenzela eZimbabwe kule security kuyavikeleka into zabo bomnotho into zabo imali zabo ukuthi ba-investe elizweni. Kumile lokho ngoba akunamuntu olethemba lokuthi uhulumende okhona weZimbabwe angayenza into ebambekayo kumbe engenza abantu baphiwa bathembe ukuthi into zabo naphatheka kahle.
Uke wathi ufikile emaphandleni
lo nyaka kuyisimanga. Izulu linile abantu balima nendlela abalima ngayo bekhuthele ukuthi abafuthaya sibili amabele, kodwa lahamba kwatsha emasimini akunalutho ngitsho sibili kuphelile. EZimbabwe yonke vele khaya ukuthi njalo sube besivune isikhona vele abanye abantu sebethi bakhosa langamasimi inkomo zongena abadanga. Indlovu ke lo nyaka isimanga sokuthi akulazilimo lezo lendeba zibuyanga futhi. So vele emakhaya akulalutho lotshane sobuthile nje izulu elinayo khathesi kuthi sokungamanzi enkomo kuphela. Usitshane sokubonile ngezulu elinileyo sowuligqeke egangeni sowuligwadule ukuthi lesifuya sikwazi yaphila ngathi. Yindlala enzima enithemba ukuthi azange ibe khona lango-47 lawa mthotho ole ndlala.
Ye abalima inyawuthi ke
bambalwa esigabeni sakithi abantu abalima inyawuthi. Bona abalima inyawuthi ukuthi badlala amakhasi abo kuhle sibini ngoba inyawuthi khanto engani ibe khona, but abantu bakithi abantu asiyazi bephila kulima umumbu kakhulu. Abenyawuthi balutshwane bona abalima inyawuthi ngibayenele ukuthi ukuthola, but baza ke bancede usiza isigaba besizwe ngenyawuthi abayilimile ngoba nabathi belima okwabo nezimbuzi zabo kuphela bengalathemba ukuthi yinto engaba yiyo engancedisa ukwedlula umumbu.